Ele botswana lezaqhuba ukhetho evikezayo ngesikhathi sizuba sibi isimo somnotho esidalwa ukungathengwa kwamatshe aligugu amadayimani emhlabeni wonke jikelele. Abadabuka eZimbabwe abahlala elizweni leli bathi balakho ukuthwala nzima ekutholeni imisebenzini. Lo nyaka ele botswana lithengisa amadayimani okusuthisayo, amatshe la eyiwo abambe umnotho wakuleli lizwe osokudalwe ukuthi amanye amankampani abike ukuthi kungakhala isigumula emsebenzini. Umnumzana Fortune phakathi wakwele Zimbabwe lebhizimusi yokulungisa ukufana lamafriji uthi sebeqala ukubona ukuncipha kwamathuba
imsebenzi wakhethi ekisiba state I think lakhona singakhaya ukuthi khona kule high unemployment rate ekhona elizweni okwenza ukuthi abantu mhlawumbe begcina sebezenzela nje like on my side i-market is very flooded now ukuthi umuntu engakwazi nje ukulungisa into encane and they now go on their own.
Uphakathi uthi lokhetho oluzayo luzafaka ukuthandabuza kwabanye ikakhulu abakubhizimusi.
So far angikwazi ukuthi kungazala ngomalection but abantu you know when it comes to izinto ezinjalo baba lokwesaba ukuthi mhlawumbe baspende more bengakabikwazi ukuthi khona kahle kahle what is going to be the outcome yama-elections.
Baningi abangasela msebenzi okwamanje kwele Botswana abagoqela bokuza abayidinga nsuku zonke. Unkosazana Simangaliso Dube ohlala eHowron uthi isimo kwele Botswana ngezemsebenzi siyaguquka kusiba lukhuni.
Ukuthi sawukudla itafuleni khonokho ukuthi sibesebenza sibengisebenzenza amaphishosho sisebenza ezindlini but lawo amaphishosho asatholakali lasezindlini zakhona imali yakhona encane. So igcini ngasasenelisa ukuthi senelisa ukuthi sithumele ekhaya siphinde sibhadale nerenti ngapha ngoba into zakhona lazo sezidula.
Uthi noma isimo sesiguquka kwele Botswana kulokho kulobubelo uma uqathaniswa lekhaya. Unkosazana Sindiso Sibanda laye uthi isimo somnotho lezi nsuku sizatshiya abanye abeZimbabwe bebhekane lobunzima ngoba uzaba lenguquko ngendlela abantu abasebenzisa ngayo imali.
Abantu abavela elizweni leZimbabwe nabakhuthaza ukuthi kumele balungiselele ngoba kukhanya after elections kuza kuba nzima. Sesikhanya lesho kuzaba wesi kusiya phambili ngoba masikhanyele vele kuzaqala ngokuthi uchaye bona laba abavele bezenzela wona ama-TikTok lawo. Ngingumuntu ngiye ngacabanga ukuthi ukuthi ngikhathe umuntu azongiwatshela, ngingumuntu azongigezisela, ngingumuntu azongi-ayinela. Kungalula ukuthi ngisebe yona leyi imadlala engiyithweleyo ngizenzele lowo msebenzi.
Ele Botswana lona likhangelele ukuthi kube lobubelo ngomnyaka ozayo ukuthi mhlawumbe isimo sokuthengwa kwamadayimani singakhuphuka. Kodwa kwakhathesi uhulumende usexwayise izizalwane ukuthi zibophe zigcine ngoba ungela mali kusiqhama selizwe. Okunhlanganiso yezizalwane zeZimbabwe kwele Botswana uMnumzana Sifa Sithuma uthi ngaphambi kokukhangela umnotho uma kuvele kulokhethwa elizweni abakuza bazibuza imibuzo eminingi.
I-anxiety bakhona ngoba uyabungakwazi ukuthi ngoba nozangena kuyawina liphi iqembu kuluze lina. Njalo ungakhangela ukuthi iqembu elilazi uyabulazi wena njengomuntu okuza yilona lelo olutholele kuzo. Ukuthi laba abangenayo nxa bethe bangena batho kutshoni ngathi kumbe kuyini abakhuthelileyo ngathi singabantu bokuzo uyabungakwazi. So yes, we are very anxious.
Ele Botswana lizaqhuba ukhetho lokudinga uhulumende omusha ngolwesithathu ngeviki elizayo kulokufuthelana phakathi kwebandla elibusayele Botswana Democratic Party i-BDP kanye labaphikisayo wona ayethisa ebandla le-BDP umlando osebenzana lebandla leZANU-PF ekuphekaphekeni impumela yokhetho. Lokhu sekufake abeZimbabwe emehlweni kazulu eBotswana ngesikhathi kuthiwa abanye baphiwe isithupha ukuthi bavotele ibandla le-BDP kukhetho oluzayo. Ibandla leZANU-PF liyakuphika lokhu. Ngomqondisi Dube wendaba ze-Studio 7 ngisiyabona kwele Botswana.